Khuluma lentatheli izindaba namuhla umholi wezinara umnumzana Nkosi lathi Ncube uthe ugatsha lwakhe lupha omasipala imali kodwa amakhansili yiwo ayehluleka ukulungisa imigwaqo. Uthi phakathi kwemali yakuleli engange 868 billion etholwe izinara ngomnyaka odluleyo phose isilinganiso samachumi ayisishiyagalolunye ekhulwini 88% yaphiwa amaqembu alungisa imigwaqo kanye lamakhansila atshiyeneyo elizweni lonke jikelele. Uqhubeke esithi izinara isebenzisa imali yayo okusemthethweni ngoba imali yonke abayitholayo iya kumakhansili emadolobheni lasemaphandleni. Ebuzwa zintatheli izindaba ngokukhwela kwemithelo yentuba zama-tollgates emigwaqweni emikhulu, Uncube uthe lanxa abantu bekhonona lokhu kuzanceda izinara ukuba ithole imali yokulungisa imigwaqo. Kodwa umseyeli kasodolobho wakoBulawayo umnumzana Edwin Dlovu uthi kavumelani lokukhulunywe izinara esithi udubo olukhona elizweni ukuba imali bayiphiwa ilidola leZimbabwe lona eligugudeka isisindo mihla ngemihla.
Esikhathini esiningi o-service provider bachiye umsebenzi ngoba izinara isiphuze ukubhadala imali kumbe sibabhadala ngebhondi izimdola eyabe incane ingathengi. Akusiqiniso ukuthi ikhanseli ingayisebenzisi ngendlela imali evela kwizinara.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo kaZulu zithi kumele amakhanseli aphiwe imali yokulungisa imigwaqo isuka ebantwini hathi ukuba lokhu kwenziwe izinara. Okhokhela inhlanganiso ye-Harare Residents Trust umnumzana Mavela Sikhumalo uthi kumele uhulumende anikeze amakhansili amandla okulungisa imigwaqo.
Izinara isiyehlulekile i-function kumbe i-role ebebenikiwe bona bebeqalwa.
Emhlanganweni wanamhla izinara yazise ukuba izama ukulwisana lenkohlakalo isebenza leZimbabwe Anti-Corruption Commission ukuze yonke imali abayitholayo emigwaqweni iye ekulungisweni kwemigwaqo. Izinara yazise ukuthi kulezimota ezedlula isigidi 1.2 million eZimbabwe kodwa ezibhadala imithelo zingu 800,000 kuphela ngenyanga. Lolu gatsha luthi luthola imali engange 3 million US dollars ebhadalwa ngabatshayeli bezimota njengemithelo kodwa luthi isilinganiso esikhulu sale mali sibhadalwa ngedola lakuleli. Izinara income kakhulu amakhansili athi eKariba, eNorton, eChipinge leZimbabwe ngokusebenzisa imali ewapha yona ukulungisa umgwaqo ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimnomlozi Ndlovu.